umama uHarrisi enganqoba, siyakwazi ukuthi kule continuation ekhona yena lo baba uBiden okhona kathesi. Siwazi ukuthi ama-Democrats wona bathanda ukuba in a more defensive approach ezinto ezenzakalayo all over the world, ukuba le peace lokumake sure ukuthi amazwe wonke ayakhulumelana kuhle. Siyabona ukuthi kuyabe kungela more of these confrontations ezenzakala kathesi esizibonayo. And siyabona ukuthi i-America layo ingathiwa isikhangelela ukuthi amanye amazwe are responsible for their areas. Ingakhangela i-NATO, sibona ngathiwa sebengenisa bo-Ukraine, Finland, le-Sweden, ukuthi lazo zibe le-protection ye-Article 5, ukuthi zingabanjwa by any other country, then bazabe bencedisa in those areas. So khonapho ngithi hayi, umama uHarris ngangena ngathiwa yi-continuation of the same policies ezisetshenziswa ngubaba uBiden. Maybe a little bit change here and there, but ngathiwa kuyabe kufana.
Phansi kombuso kaTrump-ke.
Kunganqoba ubaba uTrump, hayi, the first 4 years ekhona laphana sabona an aggressive policy eyoku-withdraw the United States from international scene or ama matters of world affairs. Sabona besithi iAmerica first in a lot of things. And ubaba uTrump njoba wayengu-businessman oqakathekileyo for a long, long time. Yena, the lens as one around the world is about making money and making big money for his country. So khonapho nganta i-philosophy yabisitshintshile. Siyabona impilo zonke ezihambayo. America is very invested. Hayi, ngiyabe sembona nganta yabe se-keeper the investment yonke yona le esenganta se-concentrated with an isolationist policy. But konoko, sibona ngathiwa is detrimental to world affairs.